Laloba abanye besithi ulesivindi, kulabanye abathi uMakhuphe ngumuntu othi engakholwa ulutho, angaguquleki lula umkhumbulo wakhe. I-Studio 7 ixhumane loNkosikazi Khuphe lapho axoxe kabanzi ngohambo lwakhe kwezombusazwe kanye lobunzima asehlangane labo kuhambo lwakhe. UMakhuphe uzalelwe esibhedlela sempilo koBulawayo mhlaka 18 Lwezi ngomnyaka ka-1963 njalo ulabantwana ababili. Ngamazwi akhe, uthi uhambo lwakhe kwezombangazwe uqale ukulukhuthalela ngomnyaka ka-1987 esebenza lomuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai bephansi kwenhlanganiso yezisebenzi eZCTU.
Ngazalwa mhlaka 18 November umnyaka ka-1963 empilo, esibhedlela sempilo eseBhabhasoBulawayo. Into engenza ukuthi ngiphatheke kakhulu ezintweni ezepolitiki ukuthi ngifuna ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe abe lempilo enhle. Ngifuna ukuthi wonke umuntu oZimbabwe abe lamathuba alingeneyo, kwenza ukuthi abantu babe lamathuba alingeneyo okuthola umsebenzi, amathuba aneleyo okuthi bayezibhedlela bayelathwa, amathuba aneleyo ukuthi behambe ezikolo bayefunda, amathuba aneleyo ukuthi babe lamanzi ahlanzekileyo.
Uthi ufuqwayo kufisela uZulu weZimbabwe ukuthi abe lempilo enhle.
Ngiqala ukuba active ngo-1987, ngiqala ukwenza izinto ze-training. Sukuze-CT Women's Advisory Council, ngakhethwa ngaba ngu-Secretary General o-Women's Advisory Council. Ngihlalanitshela abantu ukuthi usenisebenze lo former president ukuthi ubaba uTsvangirai kweminyaka engu-26. Ngaqala ukusebenza la ngile minyaka engu-31, yena ngu-Secretary General weZimbabwe Congress of Trade Unions, main wing, mina ngingu-Secretary owe-Women's Wing. So yikho lapho esisebenze khona, saqala silwisana ngezinto zezisebenzi ukuthi sifuna ukuthi azisebenzi zisebenze kuhle, bebe lemisebenzi emihle, babe leholo elihle, ama-conditions abo abe mahle. Kodwa sithe sesibona ukuthi uhulumende kamgabe kakunazeleli khona lokhu, kafuni ukulungisa izinto esikhuluma ngazo ukwenza ukuthi izisebenzi labo zibe lempilo ezinhle. Yikho lapho izekisithi uyaqina ukuthi hhayi, alinge ngizame imizamo lani like liform i-political party, ngaba ngomunye walaba bantu abahamba bayafoma i-political party ye-MDC. Angijoyinanga ukuthi abantu abaningi abakwazi bacumanga ukuthi ingxenye sayijoyina, thina isesayifomayo i-MDC ngokuthi i-ZCTU yaqinisa ukuthi abantu abangu-8 abahambe beyefoma i-party. Ubaba uGibson Sandu wayengu-president we-ZCTU, Isaac Matongo wayengu-deputy, ubaba uTsvangirai wayengu-secretary general, uMzekelelo wayengomunye u-secretary general, uMakwazo owayengwe-union ye-mines, ubaba uGift Chimani Kiwe lo Pauline Mpariwa owayengu-chairperson we-Women's Advisory Council, lami mina uThokozani Khuphe engu-secretary o-Women's Advisory Council. Yithi abantu abangu-8 okwathi sihambe siye form i-party, sasesinxusa-ke bonke laba abanye libabona khathesi ukuthi babuye bazosijoyina. Saqala ngokwenza lokhu kanti ukuthi ayi-working people's convention, sasuka-ke sasesiya ku-Congress ka-2000 saze safika kulesi isiba esikiso sona khathesi.
UNkosikazi Khuphe uthi ubunzima obuphakathi kwezombusazwe benza omama bacine behlehlela emuva, ethi yikho osekwenze ukuthi omama bebebalutshwane kulaba ababhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka.
Into yabomama isilama-100 years ilisi, kodwa khathesi sinakhanele omama asikatholi ukujabula kakhulu. Mina bezama ungivalela ukuthi ngingabi ngu-president we-MDC. Ubusukhangele ama-female candidates khathesi abangenile, khangela khona kuzani ukuthi kafikuthi ama-candidates amangaki, malutshwane. Ukhangele kwi-MDC Alliance, malutshwane. Ukhangele yonke ama-political party, malutshwane. Ngokuthi omama bathi nxa kuhlukuluza omama abanjengoThokozani Khuphe, mina-ke kuzahamba njani? So yikho eliso ezinye izinto ezenza ukuthi omama becine behlehlele emuva, bese sisaba ukuthi bangene ezitheni zomba ngazo. Kodwa mina ngithi hayi, sizakulwa size siyefike ekugcineni, asisoze sithedele emuva. Yikho ubona ukuthi mina bangalisa kade bengafuna ukuthi ngibe ngu-president ngokuthi kuthiwa because ngumama, because ngivele emathebeleni. Ngikwalile khona lokhu ngathi akuqalwa. Mina ngingumama, ngizakhokhela ngingumama nginjalo, mina ngizakhokhela nginjalo ngingumuntu ovele emathebeleni.
UMnumzana Samukele Hadebe osebenze ehofisini kaMakhuphe ngesikhathi sohulumende womanyano umchaze njengomkhokheli olobuqotho.
Lo ngumuntu engingathi ungumkhokheli oqotho, ngumkhokheli olenjongo, olokuzimisela njalo okhutheleyo. Ngikukhuluma ngincike ngaphi lokho? Ngikhuluma ngemsebenzi kakhulu ayifeza ngeminyaka ekuhulumende engu-deputy prime minister. ngamafichane ke ngingathi mina kunenge engingakusho njengomuntu osebenze kakhulu eduza lo Dr. Khophe ngiveza ubuntu bakhe ukukhuthala kwakhe ukuthanda kwakhe ilizwe leZimbabwe lobuqotho njengomama olesekhelo olozwelo ofisa ukuthuthukisa isizwe sakhe labantu bakhe esiyaphambili.
Ngomunye wabomama ababalelwa kulabo abasebenze bekhokhela ngobuqotho hathi kweleZimbabwe kuphela kodwa phakathi kwezwekazi laseAfrika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.